lecturer e-college.
Ulekchani kona ngapufundisa?
History. La maklasi angu-2, e-world history, e-cover nje umhlaba wonke nje. Bese ngisiba le-Africa, the history of Africa.
Hmm, kunjani kodwa ukufundisa kona?
Kulo mehluko ikakhulu nxa sinkhangela i-history e-Africa. Kulo mehluko sibili ngoba njengomuntu owafundisa e-Zimbabwe, abafundi bakhona bathiyeni kakhulu kule nkalakatha yomehluko ngoba abalapha i-history yabo bandise ukukhangela ngokwabo ikakhulu ukuthi ezinye indawo zomhlaba hayi kabaziqakathekisi. Njalo abafundi bakhona bagcina bengela i-background e-history ezinye indawo. So, yeah. So nxa ususe college ke ukuthi uqalise ngathi kugcina kusiba kuningi kakhulu. Kubehlule ngoba babe sebekhangela amagama le ndawo abangazijayelanga bese kusiba nzima.
So kodwa uyabafundisa le history yeZimbabwe into ezinjalo?
Yeah. Isikhathi sakhona silutshwane akukwanisi ukuthi ungene okujulileyo.
Yeah. Nxa sesikhangela ke ngempilo kodwa khona ngapho ke eNew York uphile kanjani kona?
Kuyaphileka njengomuntu osehlale iminyaka eminingi nje ugcina usujayela indawo kodwa ufuna ulabangane ligcina selibambene selibaningi ukuthi liyabe libonisana izinto lincedisana lapha likhangela ukuthi abantu abafika kudala babe lincedisa lani lincedisa ababuya later kwenzela ukuthi libe nje i-community yenu khonapho.
Kodwa ke ezamasiko khonapho labe lizifaka lazo yini nxa selincedisana kwenzakala khonokho?
Hayi, lapho sibili lapho sehluleka khona ngingazi ukuthi kwezinye indawo ze America ukuthi benza njani, but nxa sesilapha ngibone ukuthi sikhangele kakhulu ukuthi sifithe ku-community yalapha. Okwethu sigcina siyekethisa kungasa ngishitshi kakhulu ngoba sisukhangela abantwana ukuthi manje ngabe into okay ngikhangele emuva kuzabahlupha ngoba impilo abayiphilayo kayisafanani lalo esasikuphila thina sisesekhaya.
Ukukhulisa abantwana kodwa kunjani khonapho eNew York?
Kunzima ngoba njengoba usitsho kwamasiko kuthene kakhulu njalo kule ama-influences amaningi avela ngaphandle ukuthi ezikolo labangane abavela indawo eziningi ngoba iNew York i-community yakhona i-diverse okumangalisayo ukuthi ugcina kusiba nzima ukukhulisa abantwana kusukela ku-language ulimi abalukhulumayo ngoba ungazi uzame ngapha ngkhaya ukuthi sizakhulumisa iNdebele then nxa sebesesikolo la ngapha hayi ugcina kungasahambelani bagcina sebe-confused